Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mungela kustudio 7 ngesonto mhla ka 25 kumpandula 2022 ngokhipu Stube. Endabeni zethu namhlanje.
Umnanga kuzwile into yokuqala obele sibe yazi ukuthi khona ungezwa sebekhuluma ukuthi khona hayi it was a flop kwenze kanjani ngoba yibo abaqala ukukhuluma thina singakhuluma ngalokho usube kwazi ukuthi khona sebezwi
abakubandla le Citizens Coalition for Change abatshengisele eNew York izolo bathi ukhanya ngani uzwile izigalazo zabo umongameli Emmerson Mnangagwa.
Uma betshengisela bengaphandle kwamazwe, badinga ukuthi iZimbabwe ibonakale njani. Asikho ukukhalela ama-sanctions na.
Bayakusola lokhu abakubandla le-ZANU-PF. Izisebenzi zikahulumende zithi zizatshengisela kusasa, kumbe zizagalala umsebenzi. Salethulela ezamasiko, ezabatsha, nezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abakubandla le Citizens Coalition for Change abatshengisele phandle kwendawo okwenzelwa khona umhlangano we-United Nations General Assembly eNew York bathi umongameli Emmerson Mnangagwa kumele ukuthi uzwile izikhalazo zabo. Kodwa bakusola kakhulu lokhu abakubandla le-ZANU-PF. Bekuxokozela izolo eNew York kwelemelika ngesikhathi amalunga ebandla le-CCC etshengisela esola okwenziwa nguMnangagwa labanye bakhe eZimbabwe. Bathi wephula ilungelo loluntu njalo ubopha abaphikisayo mahlayana. Bakhala langokuthi ukhetho kumele lwenziwe ngemfanelo eZimbabwe ngomnyaka ozayo. Abakunhlanganiso ye-December 12 Movement labo batshengisele bechudoza okwenziwa ngabe CCC. Unumzana Tambulai Gwegwerere webandla le-CCC uthi
umnanga kuzwile into yokuqala obele sibe yazi ukuthi khona ungezwa sebekhuluma ukuthi khona hayi it was a flop kwenze kanjani ngoba yibo abaqala ukukhuluma thina singakhuluma ngalokho usube kwazi ukuthi khona sebezile sebebonile sebezama ukuthi bajike bona ilokuzini inarrative yabo indaba ngokutsho kwabo iphumelele.
Ugwekwerere uphinde wathi
indaba ebesingayo kakhulu ibiyindaba yokhetho besingatsheli yena besizama ukuthi sitshele umhlaba wonke sazise umhlaba wonke ngendaba yokhetho ukuthi khona sifuna ukhetho olunjani eZimbabwe, sifuna ukhetho olusegcekeni, ukhetho oluqondileyo, ukhetho olungaseze luyenza ukuthi khona nxa luphela laphana sovuka indaba ezidlala zivuka zokuthi khona hayi wena wehlulekile yini indaba yakuqala ebesingayo naleyo and besingatsheli yena ngoba yena simhlala simtshela uMnangagwa uyakwazi ukuthi vele sikhuluma ngani besifuna ukuthi ilizwe lonke umhlaba wonke wazi ukuthi khona singayiphi indaba kwendabeni zokhetho. Okwesibili besinendaba yelukuzeni yokuhlukuluzwa lokubotshwa kwabantu eZimbabwe. Khona manje sikhuluma uJob Skhala usentolongweni. Usithole usentolongweni. Abanye abangu-15 basentolongweni eNyakatsimi. Bonke abantu abaselokhuzeni abaseZimbabwe abasezikhundleni zokuba yinkokheli ze-CCC akula ongelacala okumele ayebuyela ngalo emadaleni. So yizinto ezizama ukuthi umhlaba wonke wazi ukuthi khona hayi kule ndaba la kule nkinga eZimbabwe indaba zokuhlukuluzwa lokunikezelwa kwabantu.
Umnumzana Nhlanhla Ncube okunhlanganiso ye-Freedom Alliance uyakusekela lokhu.
Abantu abatshengiselayo baqondile kakhulu ngoba kube lethemba elikhulu kakhulu uMnangagwa alibumbileyo eZimbabwe ngesikhathi ethatha kumgadi ukuthi ufuna ukwenza izinto ngendlela bekungeke kube lama demonstration wala ngabe wenze ngendlela ababethethe ngaye abantu bamncedisa sebesuka lapha abantu usephendukile useyena. So ke abantu balala ilungelo njengoba kuvinjwa eZimbabwe abantu batshengisele ba right ke batshengisele bese emazweni khona ngale bahambise i-message yokuthi izinto kazenziwe ngendlela eqondileyo. So ke sibona kuyinto eqondileyo ukuthi bamkhuthaze ukuthi yenze izithembiso ngendlela athembisa ngayo.
Kodwa abakubandla leZANU-PF bakusola lokhu besithi akulunganga ngoba batshengisela ukuba bachothoza eleZimbabwe ongela ngqondo. Omunye wabo umnumzana Malaki Nkomo.
Batshengisela sikhuluma kanje. Abalelwa muntu ukuthi bakwenze konke khonokho. Kodwa umbuzo osukhona ngokuthi uma betshengisela bengaphandle kwamazwe badinga ukuthi iZimbabwe ibonakale njani. Asikho ukukhalela ama-sanctions na. Ukuthi ubukhokheli bethu obukhona thesi kubonakale nje ubukhokheli obungaqondanga. Ayisikho kudinga ukuthi kube lokulezijeziso zenotho yini ekubukhokheli bethu. Okuyinto ezabulala ilizwe, okuyinto ezaphambanisa even abantwana esibakhandileyo ukuthi baphile kahle. Ezinye izinto yebo yesingazenza. Ambona ukuthi uma bethe bacela kunobana batshengisela bekhona bhakwelakithi eZimbabwe bangayaliswa uma bethe balandela imithetho ekhona. Eyinto ofanele lapha sinanzelele ikuthi iZANU-PF ayisile bopha abantu.
Unkosikazi Sekayinzenza ophethe uhlangothi lukahulumende olubona ngezamafekthali uthi umlankagwa wenza imihlangano emningi labosomabhizimusi eMelika ukwenzela ukuba beyetshala imali yabo eZimbabwe. Umnumzana Believe Gawule okubandla leZANU-PF uthi
iZimbabwe is open for business isincedisile kakhulu ngoba kube lo tshintsho i-investment elebilethwa ngabantu abavela ngaphandle especially emhlweni wamaChina even la ku Western Bloc la ku labo Russia wonke ama countries analo amaningi abuyile sibili azozama ukuthi ainveste eZimbabwe ngelokuzeni naleyane Zimbabwe is open for business. IZimbabwe vele is open for business njengoba umongameli eZimbabwe sicho okade kungayisikwathi kungekho khona izolo kodwa okunye kwakhona kubangelwa ngama sanctions uPresident ingoma yakhe enkulu eyikuthi abantu abasuse ama sanctions eZimbabwe ukuze izizwe leZimbabwe liphile abantu beZimbabwe bengabaleki beziphiphela kwamanye amazwe.
Ugawule uphinde wathi
umumo womhlaba njengoba ubona umi mazonzo unje izinto zikhwele zakhuphuka asho Zimbabwe kuphela ekhangelane lobunzima yamazwe wonke omhlaba jikelele akhangelane nomzima sikhangela lezi zinto ezikubo Russia ukuthi iRussia labo Ukraine ngale kumele kulungisiswe udaba lwabo ngendlela eqondile hathi indlela leyi eyabadoda eNATO athi nxa elamula enika abanye induku ukuthi bachaye abanye abathi belamula benika abanye izimali ukuthi bathenge izikhali kiwo besenza ibhizinisi yabo ukuthengisa izikhali zabo so konokwana kuyinto ephazamisayo kakhulu so umnankagwa ulakho kuningi kakhulu isiphuma phakathi kwe-corona nale esiphuma kiyo ilimaze kakhulu ama-economies into siyifuna ama-economies afuna izimali ukuthi bavuselele umnotho wamazwe awo.
Baningi kakhulu abantu abathi umnankagwa uchitha isikhathi ngoba balutshwani osomabhizimusi abadabuka emazweni asentshonalanga abangatshala imali yabo eZimbabwe. Izisebenzi zikahulumende zithi zizimisele ukukalala umsebenzi kusasa nxa uhulumende engahluleka ukukhuphula iholo lazo. Umnumzana Neva Nyahonzi omele inhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe eMatabeleland North uthi okwamanje bahola imali eyangisayo.
Besimelele sibili ukuthi yona bazasinika at least okuncane but sabona ukuthi kwena nge-pay day kwakungekalutho. Iholo vele these days ukhanya ngani hayi asisakholi njengababalisi. So esekuvumelane ukuthi khona mhlaka 26 nxa i-government ingakayenzeli ukuthi by mhlaka 26 kumele abantu bazishalele endlini. Simelele ukuthi khona u-employer wethu at least azame ukuyenza something because imali ethi izuzayo kathethi vele ayisakhwani akula lutho. Asingeke sikhwanise ukuthi khona si-report for duty for mhlaka 26 siya phambili. So simelele ukuthi khona sibone ukuthi khona kuzaba ne-reaction yini kumbe akula lutho. Ebe sihlangane njengabasebenzi behulumende ama-organizations atshiyeneyo.
Singathi libona zani uhulumende uzalinika yini imali njalo lifuna ukuthi umbalisi kumbe isebenzi esihola imali encane sihole malini?
Thina ethi ukuzangeleka sithi ukuthi khona at least bangasinika imali kade siyizuza ngo-2018 around 540 US kumbe equivalent nge-black market rate at least ingaba ngcono. because the two simali abasinika yona i 175 years, and konapho ku 175 COVID allowance, njengoba i COVID lakhethi vele ukanya isihamba. So okuyithi i 75 kwakhona vele anytime bangakukhipha then kube zisala ne 100 kuphela, and then phezu kwe 100 years yona leyo sine around 50,000 RTGS, and 50,000 RTGS ilezi nsuku vele ayithengi lutho. Ungakhangela ukuthi bona i-10kg zempumbu kuphela ibiza around 3,900, which is almost 4,000. So thina esilabuli at least about 6 kufuna about 40 kgs already, siyabe sibona ukuthi khona i-12,000 is going ukuthenga impumbu kuphela. Ungafaka i-cooking oil, ungafaka inyama konapho, ungafaka isitshebo, vele akusela lutho.
UNumzana Neva Nyawuzi umele iPTUZ esabelweni 73 North, siqoqe laye eseWange. Sangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezwela kwamanye amazwe ngamafitshane. UNumzana Sergei Lavrov ophethe uhlangothi lukahulumende olubona ngokudlelana lamanye amazwe uthi abazi abakhulumayo abathi leRussia lenza ubujabha kwele Ukraine usukuqhutshwa ukhetho lwe-referendum ezabelweni eziqoqela iDonetsk. Bayavota kwamanje ezabelweni lezi ezidludunwa ngeleRussia, kubika abezindaba abeReuters. Abantu abaningi batshengisele kwele Angola emgwaqweni izolo besola indlela owaqhutshwa ngayo ukhetho libandla elibusayo ele-People's Movement for the Liberation of Angola elanqoba kukhetho lolu. Kodwa bakubandla le-UNITA bathi ukhetho aluqhutshwanga ngemfanelo. Abakudala le-Senate kwele Melika bathi kumele kuvinjwe ukwenziwa nguMnumzana King Jong-un wakwele North Korea ololonga ngamandla izikhali ze-nuclear. So kwisikhathi sezamasiko. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla siqhubekela phambili sikhuluma ngomgubho wenkosi uMzilikazi. Njengoba-ke siyawazithi usuku lokutshona kwenkosi solwajabulelwa ngabantu lwadlula, so-ke uya phambili pho kwenziwani. Ukuze sihlaziye udaba lolosi lomnumzana Mbuso Ngwenya, ingcwethi kwezamasiko esintu, siyakwamukela uhlelo Ngwenya.
Ngiyalibingelela babuDube abasakazi bonke kanye nabalaleli bethu.
Ye, akusitshele ukuthi pho kwenziwani kuya phambili la.
Bengingajabula ukuthi alube singabambana ngamandla, siyekele nje ukungaboni ngasolinye. Kodwa nxa sekusiza enkosini uMzilikazi nje, sithi nje sonke umbumbi wesizwe, sihlanganeni sakheni izinto eziza kwenza ukuthi kungaphinde futhi kukhohlakale ukuthi kwaba nenkosi ebizwa kuthiwa nguMzilikazi. Njengoba namhlanje siyaziqhenya nje siyisizwe kungenxa yayo inkosi uMzilikazi. Bengingafisa-ke ukuthi njengoba ubonile bekukhona ngisho namatshitshi laphana, izintombi ezisesencane zikhuthazwe, kube labomama abazazikhuthaza ukuthi zizigcine zizintombi nto. Lokho futhi kuzabe kuncedisa lokutheni zivikeleke ezifeni lokuthi zithole abantwana zisesezincane okuzajika kube luhlupho kuzo. Kuthi lamajaha futhi lawo futhi afundiseke ngendlela efanayo. Kukhuthazwe nje ukuthi silandele, ungananzelela amasiko nxa ngalandelwa ngendlela eyiyo. Kuloku kuhambisana lokuphepha, ngoba ziningi izingozi amasiko asinceda ngakhona lapha okuthiwa lokhu akubanjwa. Ngoba kudala kokuvele kuthiwa into enje iyazila, xa usizwa igama lokuzila uvele ungabusayithi into leyona. So kuhambisana namasiko. Ngingajabula-ke ukuthi ama-leaders wonke kwezamasiko labo bonke abathintekayo bebambane, into leyiqhubeke iye phambili. Nalapha emhlahlandlela besifisa ukuthi ngabe kungaba lesakhiwo mhlawumbe esingaba yisakhiwo lesane sizokwenza ukuthi labafikayo noma singasekho emhlabeni babekwazi ukuthi kwakuwubuzo wenkosi. Nxa kwenzeka labosomlando bethu benze ukuthi kwakhiwe izinto ezizobonisa ukuthi kwawona umuzo wenkosi wawumi kanjani.
Isizwe isizwe sikamthokazi ngenkosi, so-ke kakabekwa pho nxa ingekho inkosi kugcinwa njani konke lokho?
Lapha ukhulume inkalakatha endaba. Nxa usithi isizwe, kuvele kule sitsho esithi isizwe yisizwe ngamasiko aso, isizwe yisizwe ngenkosi yakho, inkosi la inkosi ngabantu bayo. Luhlupho kakhulu lapho. Kodwa-ke besicela ukuthi-ke abathintekayo nxa sokusiza ebukhosini bazame ukuthi bananzelele ukuthi lento ayikhondanana namakhumana kuphela ikhondane nesizwe sifuna ukuthi bame endaweni eyodwa babeke ecelele ukungavumelane baphume lento eyodwa ngoba isizwe sifuna iganda isizwe sifuna ukuthi sibe lomholi ozalandelwa yiso sonke isizwe
kodwa siyakwazi
ukuthi kube lokwehlukana esizweni.
Yes, siyakwazi ukuthi ubukhozi vele buyabangwa. So nxa kunjalo okujowe lapha ukuthi kumele kulungiswe.
Kumele kulungiswe ngempela ngoba uzananzelela ukuthi amantungwa yiwona asinika inkosi kunamhlanje nje. Nxa bona sebevuka sebesibekela phana sebejika futhi sebesima ngonyawo lolodwa. Kudala lokho okuthiwa ngesilungu i-confusion. Ngakho ke abazama ukuthi lokho sesikwenzile singasabuyela emuva sambeni siye phambili.
Ye lapho ke lizwe umnomzana Mbuso Ngwenya ingcwethi kwezamasiko esintu. Sibonge kakhulu ungadinelwa kusasa baba Ngwenya.
Siyabonga baba Mbuso.
Abadala
abadala
kwathini
aya utshela bathi
ye sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngwentungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi usenisipanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabonga ukwamukela kuhlelo lwanamhlanje
usiphathelene lamhlanje
Namhlanje bemfuna sikhangele isihloko sendaba esokuba kambe abantu bangahamba isibanga esingakanani nxa bethandana bengakachati lapha ngikhangele abatsha ukuthi nxa usese ngumuntu omutsha lisalungiselela ukuba lichade lingahamba isibanga esingakanani ekuthandeni kwenu Asibaleni kuDaniel ichapter ka 1 iverse ka 8 ithi yona kodwa uDaniel wazimisela ukuba angazingcolisi ngokudla kwenkosi okumnandi lange wayini ayelinatha ngakho ke wasecela induna yabathenwa ukuba imvumele angazingcolisi siyananzelela ukuthi iba khona imibuzo eminingi ebantwini abatsha abane bebuza ukuba kambe singaya emacansini nanxa singatshati yonke le mbuzo iqakathekile ukuthi bekhona ngoba iyasinceda ukuthi abantu bazithibe njalo bacabange ngokujulileyo into yokuqala okumele ibe yiyo esikhokhelayo ilizwi lenkosi uPaul nxa ekhuluma kuTimothy uthi yena nxa ukhangela abadala loba bengasobazali bakho bathathe ngokuba nguyihlo lonyoko nxa ukhangele abesifazana abancane kulawe kumbe abalingana lawe bathathe ngokuthi ngodade wenu siyakwazi ukuthi umuntu angacabanga ukuthi nxa sengiphakathi kokudlelwane bokuthi nithandana lomunye umuntu silungisele ukuchada kwehlukene lokuthi ndlelana njani labantu abangabafowethu kodwa ilizwi likaNkulunkulu lapha liyasinika umlayo nxa likhangelana linelithandanayo lingatshati kumele likhangelane ngendlela ehlambulukileyo ngendlela engalankanuko phakathi kwazo ngendlela elobungcwele phakathi so ngakho umbuzo lo kumele sizibuze ukuthi yonke into ofuna ukuyenza nxa lithandana lingatshati ilokuhlambuluka na ilobungcwele na phakathi kwayo iyaphakamisa ilizwi lenkosi kumbe lichiya selise phakathi kwehlazo ngakho abantu abatsha abaningi siyakwazi babethisakala imizimba ngenkanuko lokunye kodwa ilizwi kankulunkulu lithi kumele uzithibe ukhangele lo oyabe uthandana laye njengodade wenu kumbe njengomfo wenu okwesibili ilizwi kankulunkulu lithi lona vele wona umtshato ungcwele kutsho ukuthi nxa uyiwe emacansini uNkulunkulu wakubekela kube yinto eyenziwa emtshatweni ayisonto kumele yenziwe ngaphandle komtshato yikho sibona ukuthi yonke into leyenziwa ngaphandle komtshato kuba lo dubo undubo ezinenye sokusiba lo mntwana sokusiba lesiso abantu bengalungisanga kuhle izinto sasibone kuzothiwa naye kulo mntwana otholakele elahliwe umama kumbeke etoilet wabaleka ngobumtshiye egodini ngobumtshiye ngaphandle kwegedi lechurch kutsho ukuthi ngabantu ababe sebenze ezinye izinto ongamelanga bazenze isikhathi singafiki ibhayibheli lithi yonke into ilesikhathi sayo kulesikhathi sokuchata, kulesikhathi sokuba lithandane lingachati. Kulezinto ezenziwa ngaphandle komtshato, lezinto okumele zenziwe phakathi komtshato. UNkulunkulu lenhloso ngomtshato ukuba umtshato ungcwele, njalo umtshato kumele uhlonitshwe.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni. Baba, igama likaJesu siyathandazela abalaleli bethu. Kuba basize, Nkulunkulu wami, ilizwi lakho liqondise, ilizwi lakho libe yilo eliba isibane esibakhanyiselayo kulabo abasafuna ukutshata bethandana. Bancede Nkulunkulu wami babasigcine beze betshata umtshato ongcwele oyisibusiso kumuli, oyisimusiso esigabeni zonke lasebandleni lakho. Egama likaJesu siyathandaza. Amen.
Kulohlelo vuselela umoya silomfundisi uSenispanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu untungameli Nkomo ungathini lokusasa. Wezemidlalo uJoseph Njanju sedulela okwenzakale namhla eZimbabwe.
Nazi impumelelo yemidlalo yenguqu esigaba seCasalaka Premier Soccer League edlalwe namhla. Iqembu leDynamos linqotshwe nge-1 kanyanga lengezi Platinum Stars, kuthi iqembu leBulawayo Chiefs lichayele eManyika Diamonds nge-1 kanyanga. Ikanti iqembu leTriangle United linqobele iHerentals nge-1 kanyanga. Sikhangele umdlalo kaKhilikithi. Iqembu labesifazane elimela ilizwe leZimbabwe liphutshe elisendaweni yesithathu kumncintiswano we-ICC T20 World Cup Qualifier ngemva kokunqoba elikwenzele eThailand ngama-runs ayisikhombisa namhla emini. Iqembu leZimbabwe libe lama-runs angu-118 lilahlekelwe ngabadlali abayisithupha, kuthi eleThailand lona lenelise ukubuthelela ama-runs angu-111 lalo lilahlekelwe ngabadlali abayisithupha.
Kusenjalo uSydney Green owayengumdlali wenqindi okwamanje osengumqeqeshi womdlalo lo uzama ukulolonga abashazi eziwayo. UJoseph Njanji usipha olunye njalo udaba.
UGreen usevuselele iqembu leYoung Arts Boxing Academy elalivele likhona kudala. Leli qembu litholakala eFamona koBulawayo. Uthi umdlalo wenqindi kuye uvele usegazini.
Ngaqalisa iboxing ngile, I think 11. Dala labafana sikhomba udlala, ngasejoining army. Manje ngithe joining army abangani bami batshele omkhulu weLuwelen Barracks. Kuthi kulo chomo sebraid kuthiwa nguGreen bathi kubise la bangitata bangihambise eLuwelen Barracks aqalisa khona kufana boxing ekhanda man ngikholisa iboxing abanye bengafuna ukudlala lami and babe bisa ama rugby player ama giant amakhiwa ngibachaye one not even a minute about 10 of them is one after the other bachaya.
UGreen uthi udlale ezilolonga labadlali abaningi abaduma ngeminyaka ilizwe lingakatholi uzibuse.
Azange ngenze professional but you can take me professional. Ringo Starr. Yeah. All kid power in them. I should train with those boys. Ringo Starr, he's the guy that got me into boxing. Cholo fighter, Michael Papala, kid power. I used to spar with kid power.
UGreen uthi uncedise abadlali abaningi ababeloduma kumdlalo wenqindi abagoqela wayengqungquthela esigaba seheavyweight elizweni, uThamsanqa Dube.
Uthamo uyangazi, yes. Uthamo wabuya efuna ama-tips futhi ngimtshele. Manje wabuya, wathi ebuya, kanti ubuya efuna ukutshaya isparring nami. Manje ngathi kahle mfundisi umfana iboxing, you know. Ngamfundisi boxing.
Intatheli zindaba yemidlalo elodumo uLove Modube uthi kuhle ukubona abake badlala umdlalo wenqindi bephenduka kuwo bephatheka kunhlelo zokuvuselela.
Kuhle ukubona abadlali bomdlalo wezenqindi abakudala abama-1980 abanjengabo Sydney Green bephenduka sebengabalolonga abafana abancane beqhuba phambili imbali yeqembu lalilodumo okwakuthiwa Young Arts elaprojusa abadlali abanengi abayibo ababe uphethe umdlalo kusigaba seMathebelele ngama-1980s. Uselabafana abambalwa walaba esingathi ngabazukulu abesikaradini. Kuhle ukubona umdlalo kungasiwo wabansundu kuphela kodwa kuleminye imihlobo kaqube phambili ngomsebenzi wakho omuhle.
Iqembu le Young Arts Boxing Academy belingelinye lamaqembu aphatheke kumncintiswano wenqindi yochutshelwe kobulawayo ngomgqibelo okubizwa ngokuthi National Boxing Championship. Umzukulu kaGreen uJaden Joseph ngomunye wabadlali obekumele la yadlale, kodwa lo obekumele yadlale laye wesabile ukungena enkundleni. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo, nginguJoseph Njanji.
Siyabonga kakhulu Joseph Njanji. Sike sizwe ezomculo.
Ngibingelele kuni nonke balalela bahle. Sakazwana omuhle lo bulisa ngqobile okwamthimkhulu. Ngiphuma lapha enyatshe emngcolweni wenkayi negogwe, ikho nje lapha engikhulele khona. Ngicela nami support esuka kunina, ngoba mina ngilutho ngaphandle kwenu. Nami nje ngicela ukuthi linginikeze support. Ngiyatholakala nje kuzo zonke iy'nkundla zokuxhumana, ngaya laphana nakuFacebook uthi uguluva wesintu music, uyangithola naku-Instagram nakho ngathi uguluva wesintu music uyangithola, uye naku-YouTube futhi uyangithola futhi nakhona. Ngithola ngoqhubile wakwamthimkhulu. Bengicela nami bafowethu nanibodade kini nonke nje, bengicela i-support ukuthi nami ningisupport, ngoba nami ngisayifikela nje emculweni. Ngiyabonga.
Siyakubonga kakhulu jahalekaya, sikufisela inhlanhla khonapho ke ngomguluva wesintu. Singagqiba uhlelo lwalamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Abakumandla le-Citizens Coalition for Change abatshengisele eNew York kwelemelika izolo bathi kukhanya ngani uzwile izikhalazo zabo umongameli Emmerson Mnangagwa, kodwa bayakusola kakhulu lokhu okwenziwe libandla le-CCC abalandeli bebandla le-ZANU-PF. Izisebenzi zikahulumende zithi zizatshengisela kusasa emigwaqweni kumbe zikhalale imisebenzi nxa iholo labo lingakhutshulwanga nguhulumende weZimbabwe. Siliqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. olivalisa umthembo sithemba uGibbs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.